sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 25 uNhlangula 2023 Mokhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Webandla libusayo.
Sesiyabemeza ukuthi into yonke vela kusele into umnikazi vele usebonakele sokusegcekeni number one
bekugcwele abantu
kulamanye abantu abathakazelela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa othembisa abalimi labemba amatshe aligugu izulu lomhlaba.
As abantu ba motivated, abantu bajabulile, abantu imoya abanye bathi ungathi sebaphuzele, ungathi kungaba kusasa ukuthi bahambe bayovota.
Sebe lomdlala wokuyavota ekhaya abahambe emhlanganweni kwenziwe namhla kwele-South Africa libandla likamnumzana Nelson Chamisa. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha ezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzadingela abemba igolide lamanye amatshe aligugu imitshina yokuqhuba amabhizinisi abo ngemfanelo. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa uyazikhulumela nje njengoba sokuyisikhathi sokukhankasela ukhetho ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lo ngumongameli Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni webandla lakhe eMtema High School eChipinge ngesikhathi encenga abantu ukuba bevotele ibandla leli. Ubesesigabeni okwazalelwa khona uMoyi Undabani Ngisithole, omunye wabasungula ibandla elibusayo. Uhulumende wakhe usanda kumnika isicoco seqhawe lesizwe. Abantu abaningi esigabeni lesi basekela ibandla lezanundonga elalikhokhelwa ngumuyi usithole. UMnangagwa uthe ibandla lakhe liza kupha uzulu okulimisa lokokwemba kungela mbadalo.
I should be remembered for having contributed to the construction and the growth of my country. Usayewu kwa kuti, Ramasere lakazifara itiroya.
Niza kunjula ngoka ilizwe, lomnoto welizwe, nga umuntu unga kunjula ngobutakati, logunye ogubi, ugucho umongameli Mnangagwa. Ukutaze abasekeli bakhe ukuba bavotele ibandla leZANU-PF ukuze indubo zonke ezibhekane nelizwe ziphele. Uthe imbali yempi yenkululeko iveza ukuba iZANU-PF libandla labantu. Isakhamuzi seziphinge inkosikazi nokuthaba Mlambo uthi babhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe.
Indaba yokuhlupheka lendlala esigabeni seChipinge isibangele ukuthi abantwana amankazana amancinyane beyende bese bebancane. Enye into bazithwala bebancane kakhulu ngendaba yokuthi babe bezama ukuthi bethole usizo emadodeni laba abangathi bayabasebenzisa bebatshele amanga bebathathe bebancane belale labo. So into le ingathi isimemetheke kakhulu ezigabeni eziningi lapha endaweni yethu yala.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mava uthi ukukhulunywa nguMnangagwa akusoze kufezeke.
Kulusizi kakhulu ukuthi iZANU-PF siphelelwe ngumphako sisenza njengenkukhu equnywe ikhanda.
Kodwa umnumzana Umphile Marupi odabuka eGwanda usekela okwethulwa nguMnangagwa.
Umthetho ofanele ilandelwe nitsho phela lanxa kulelima kuhlakulwa kulesikhathi sokunatha amaheho awuphonguqala ngonatha amaheho ongazange usebenze. Nango phela-ke umngameli welizwe ngumkhokheli weZANU-PF ubesitshela kabanzi njengabantu abazaba ngabameli bephalamende ukuthi kusetshenzwa njani ulandelwe umthetho.
Umnumzana Zenzo Ncube obemele abalwa impi yenkululeko emhlanganweni lo uthe sebezatshela uzulu ngokuqakatheka kwebandla elibusayo.
Sesiyamemeza ukuthi into yonke vela kusele into umnikazi vele usebonakele sokusegcekele number 1 yeah.
Bekugcwele abantu abavela ezabelweni zonke emhlanganweni webandla leZANU-PF eChipinge. Ukusenjalo, ibandla leUnited Zimbabwe Alliance seliphanyeke emthethwandaba isicelo sokuthi kuhlolisiswe ukwalelwa kwamalunga alo ukuba angene kukhetho olukhulu oluzayo. Ibandla leli elikhokhelwa unkosikazi Elizabeth Valerio lithi abaningi abakubandla leli behluleka ukufaka amagama abo engwaleni zabancintisa kukhetho oluzayo. Ngenxa yokuthi imali yabo yayingabonakali esambeni seZimbabwe Electoral Commission, eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila lamalunga edale lephalamende kanye lolukamongameli welizwe mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngimele 27 ngisemtema eChipinge ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa utshele izizalwane zeZimbabwe emhlanganweni oqhutshelwe eJohannesburg namhla ukuthi zibe yingxenye yokubumba imithetho ezalawula ubudlelwano bazo lohulumende wakhe nxa enganqoba kukhetho oluzayo. Uthi usokhumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngenhloso yokuthola imibono yabadabuka eZimbabwe abasemazweni ngendlela abafisa ukudlelana layo lohulumende wabo ekhaya, uJamisa uthe abasemazweni baqakatheke kakhulu ngoba yibo abaphilisa izimuli njalo baletha imali eningi elizweni.
Niyazi iningi lenu liyathandabuza ukuthi izinto zizantshintsha. Isifikile inguquko, lungelani ukuza ekhaya.
Uthe kuqakathekile ukuthi emthethweni ophethe ezobudlelwano bukahulumende labasemazweni kuqoqwe inhlobo yamabhizimusi avulwe ngabeZimbabwe emazweni ukuze baphiwe ithuba lokuyasungula lawo mabhizimusi ekhaya kungenamigoqo. UChamisa uthe lo mthetho kufanele uhloniphe ukuthi iningi labeZimbabwe laba bafike bathola imisebenzi etshiyeneyo emazweni abakiwo okungamakhono iningi lawo adingekayo ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Uthe okunye okuzalwelwa libandla lakhe nxa lingangena embusweni ngemva kokhetho yikuthi izwekazi le-Afrika lisebenzise imali eyodwa ukuze libe namandla njalo lithuthuke ngokugcweleyo, hathi intuthuko yamazwe amalutshwana kuphela. Abangenelo umhlangano iningi labo obekungabasekeli bebandla le-CCC bemukele ngenjabulo ukulungiswa komthetho ozakwenza kube lula ukuthi baphatheke ekuthuthukiseni iZimbabwe. Unkosazana Thabisile Ngomezulu Ncube, omunye wabangenela umhlangano njalo umqondisi wenhlanganiso ye-Focus Africa International, uthi into yakuqala okufuze imiswe ngamapasipoti nxa umuntu esethekelela elinye ilizwe le-Afrika.
Ngoba indaba yamapasipoti yiyo eyenza kube ne-dissing of you are a foreigner, you don't belong here. Kanti ke thina vele siphuma esihlahleni esisodwa, siphuma edlozini elilodwa. So why sikufuze sibiza ngama-foreigners? Why sikufuze ngibe ne-passport or i-visa ukuthi ngiye Ghana kodwa ngise-Africa ngisekhaya?
Abanye bathe bafuna ilungelo lokusa ekhaya umnotho wonke lezinto abazithola emazweni kungelamthelo abayibhadalayo. Abaningi bathe bafuna ukuphiwa ilungelo lokuvota besemazweni. Umgcinihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi ukuza kukamnumzana Chamisa elizweni leli sekuthiye iningi labantu sebezimisele ukuphatheka ekhethweni oluzayo.
Uyazi abantu ba-motivated, abantu bajabulile, abantu imoya, abanye bathi kungathi sebaphuzelwe, kungathi kungaba kusasa ukuthi bahambe bayovota. Ukuza kwaka-president ukukhuluma ukuvela kwakhe nje into bebangayilindelanga.
UChamisa uthe abangabhalisanga bakhuthaze imuli zabo ekhaya ziyevotela ibandla lakhe. uhambo lwakhe lolu uthamisa uqhubhe eminye emhlangano wasephindela eZimbabwe. Yemele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Songene kusigaba silandelayo sike sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UEvgeny Prigozhin, umkhokheli webutho elizimeleyo eleWagner Group usekwele eBelarus, ulandela ukuzama kwakhe ubuya ngena eMoscow esithi ibutho lakwele Russia limenzela phansi emzameni yakhe yokunceda ele Russia empini yelizwe leli lele Ukraine. UPrigozhin uxolelwe ngumnumzana Vladimir Putin ulandela ukuhamba lebutho lakhe umango omude befuna ukuyahlasela isigodlo sikaPutin. Ela Belarus lingenele lanceda uPrigozhin ukuba atshele ibutho lakhe libuyele kwele Ukraine. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan lapho sokuvinjwe ukunikwa kwabantu ukudla okuphiwa uzulu zinhlanganiso ezizimeleyo. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulabantu abaningi abafuna ukudla kodwa akungeneki edolobheni leKhartoum lapho abalwayo abaphoselana inhlamvu lokunye okubulalayo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Soke isikhathi sezamasiko. Kwezamasiko namdlazi sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mukhamanyana Ngwenya ukhona ngale-ke kobulawayo. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo baba.
Hayi, ngiyabonga thubelani yabo.
Ye, akutsho-ke kulo mkhubo lo okuthi abantu baphoziswa, kanti kuvele kuphoziswa ngani njalo sokuyabe sokutheni?
Nxa umuntu engayi ngaphandle uyaphozisa nxa esebenzisukanyanyana ezintathu engayi ngaphandle uyaphozisa ukwenzela ukuthi umzimba wakhe ungazwafidwa ngendlekeza esesiswini. Nawo lokho kuyabe kungathatha umgani, uphozise umgani, isihlahla somgani. Ungaphozisa njalo ngecolo. Manje sithi icolo ngisho umgugudu. Nxa ungalakho uphozisa kweso sithi ukuthi wenza ihambazi namahlaba ekufeni. Wenze ukuthi ukhulule isisu ungaze wagubelana. Kweso kuthiwa umkhuhlane.
Umahlaba ekufeni lokho kuyini?
Umahlaba ekufeni isihlahla esitholakala emfuleni njengabo Onkai, Ugwelu, nangapha, eShabhane ngapha, uLundi.
So kulesinye isikhathi lapha abantu babephoziswa khona umuntu engaguli nje nxa sokuyadliwa izithelo zemasimini lapha, umombu lokunye amakhomani, akusithele ngamafutshane ngakhonokho?
Lapho ukuphoziswa kunjalo kuyabe kusenzela ukuthi njengoba uyakusidla inhlobo udilive imikhuhlane emzimbeni olokhuza ingubhane ikolo yokuthi umzimba uqine. Kuqakathekile lokho ukwenzela ukuthi umzimba wakho ube le-breathe in and breathe out.
Singathi lokho kusayenziwa yini kumbe vele sokwaphela lokho?
Kuyenziwa. Wela abanye abangakwaziyo bayekela, kodwa uzafica ukuthi umuntu ogulayo kuqakathekile kakhulu ukuthi aphoziswe ukwenzela ukuthi umzimba wakhe ukhululeke. Engazahlala 2-3 days engayi ngaphandle kwenza umkhuhlane uqansi uye phambili.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Namhla-ke besixoxa lenyanga enkulu uDavid Mukhamanyana Ngwenya ukhona ngale kobulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadinela kusasa mntomta.
Ngiyabonga.
Wamanje-ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontukamele inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyabingelela nazihlobo zenkosi ezithandekileyo. Njengenhlala yenza sibonga isipho sokuphila thina esisesekhona kumele sikubonge lokho ngoba sikokuhlakanipha kwenu. Sibongile ithuba leli esilithola emsakazweni ukubana salelabi ilizwi lenkosi kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Namhlanje ke sizakhangela ilizwi esiyakwabelana ngalo encwadini kaLuka chapter 12 verse 31. Kufundeka kanje, kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. Kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. UJesu lapha uyakhuluma ezixukwini zabantu, ukhuluma ngezinto eziswelakala ebantwini njengoba nje ungayibala ngaphezulu. Uphendula abafarisi labafundi bakhe ngendlela uNkulunkulu asinakekela ngayo. Uthi ke iningi labantu sihlutshwa izinto zasemhlabeni. Yebo, kumele zisihluphe, kachonga ukuthi zingasihluphi. Uthi ke kodwa ke sesizidingile sazizuza lezo zinto, singakhohlwa ukuthi into enkulu esemqoka kukho konke lokho yikufuna umbuso wakhe. Kanti umbuso lo athi siwufune kumbe siwudinge kumbe siwulangazelile, umbuso onjani? Ngumbuso owothando, ngumbuso wokuzwisisana, ngumbuso wokuzwelana, ngumbuso wokungathethisani, ngumbuso wokungahlukumezani, ngumbuso ogcwele ukuphuphuma uthando olungazenzisiyo, uthando lwamaqiniso olungasilo lolu olwabothathekile. Uthi umbuso kaNkulunkulu ke yomele siwudinge, ngobana izikhathi eziningi abantu bayamkhohlwa uNkulunkulu. Njengakulezi insuku, yebo kambe izinto zinzima. Phezulu kukhulunywa ngokudla, abantu abala kudla bayaswela, bayadubeka, abanye baze baphambuke endleleni ngelizwi lenkosi. Kodwa uthi uJesu nxa sifuna umbuso senze lokho okufunwa umbuso kaNkulunkulu, lazona lezi izinto esiziswelayo ziyafinyelela kithi. Singalibali ukuthi ezinye izinto kazifinyeleli kwabanye abantu, ngoba kulamagovu, kulamahaka, kulabanye abafuna izinto zonke zibe ngezabo. Yilaba abantu abahamba bezitshaya izifuba ngalokhu abalakho, abadla baze banike lezi zinja zabo mhlawumbe amasaladi. Kanti-ke abanye kabalalutho. Abantu abanjalo ngeqiniso umbuso kaNkulunkulu kabawazi, kabawuzwisisi. UNkulunkulu kajabuli nxa siphathana kabuhlungu. UNkulunkulu kathokozi nxa sisize sizuza lokho esingakwabelana labanye, kodwa silibale ukubana labo bakufuna ukuphila. UJesu uthi funani umbuso wakhe uNkulunkulu, khona konke lokhu kuyakwengezelelwa kithi. Mina ke engicelayo yikuthi nxa sisemagumeni ethu sizimuli, siyimndeni, kasifuneni umbuso kaNkulunkulu ukuze lempilo zethu lanxa siswela okunye okuthize, kodwa uNkulunkulu simuzwe ephila empilweni zethu. Nasikhulekene Baba Thixo engcwele, ngaphezu kwakho konke siyacela emizini yethu, emndenini yethu, ubana siqale ngokufuna ubuso bombuso wakho ukuze siphile impilo eyamukelekayo kuwe nakubazalwane. Amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya selomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo. Sokuyisikhathi sabatsha. Yeyi kuzabatha namhlanje sicoxa lenye indoda lapha ke indoda eqhathekileyo kakhulu evela emathetheni kulangale ke eGwanda eGwanda kusemathoreni South. Ake sizwe ukuthi silobani ixhungweni kunjani ke mfowethu?
Ngiyaphila mina linjani? Ngibingelele labalaleli.
Hayi siyaphila kakhulu ke akuzithi igama lesibongo.
Igama lokuzalwa nguPrince Gwakoncube eGwanda emathetheni esigabeni seMbombela oyaziwa kakhulu ngokuthi Dr. Gasolo kumbe just Prince Mazila Nkata.
Ye akusitshela ukuthi sizwa ukuthi kumele uhambe ngenyawo usuka ke emathetheni siya kobulawayo. Kuyawe sokuthenda.
Ye khona kunjalo uhambo lukhona ngo-August 10 to 12 August ngisendleleni ngisuke ekhaya eGwanda emathetheni ngizongena kobulawayo. Lolu hambo luhambo engiluqale last year ngisenza ngoba senginanzelela ukuthi ama-artist amaningi esabelweni sakithi esemathebeleleni benza umsebenzi omuhle kodwa kabaziwa kumbe ngithi kabaluthola usekelo njengalokho esikubona kusenzakala kwezinye izabelo. So uhambo lolungo lokuthi nginxuse osomabhizimusi, nginxuse inkokheli zethu zomdabu kupolitics ezinkonzweni ukuthi besondele bexhasane lama-artist ukuze lawo ethuthuke ekwazi ukuphenduka back ezothuthukisa izigaba esikuthi yi-giving back to the community.
Ye uzabakhanga njani ukuthi bakwenze khonoko?
So far into esiyenzayo silemkhankaso esiyenzayo kulabantu esengisebenzisana labo siyabhala izincwadi njengoba labo belalele kunje ngicela ukuthi behle bezizwe benxusiwe ukuthi labo banxusiwe ukuthi besondele ngoba nxa uhambo lusenzakala ngisuke ekhaya kukhona esizakwenza ukuthiwa yimatshetshe Creatives Expo lapho siyabe sibukisa ama-talents wonke atholakala ekhaya esigabeni sematshetsheni bese kuthi nxa ngifika eGwanda Town lakho kuzakuba lama-performances athile labo bulawayo njalo kuzakuba lama-performances lasendleleni nje lapho esihlangana khona labantu kuyabe kusiba lama-performances athile ukuze bebone ukuthi into esikhuluma ngayo yiphi.
Yevala-ke ngamafutshane khonapho ukhulume labantu sizukuthi ungathini ba?
Ngiyabonga kakhulu sizwe sakithi lolu hambo mhlawumbe ungabe ungakunanzeleli kodwa kukhona engikubonayo ikhona ivision engilayo ukuthi uma singaxhasana sibambisane sikwazi ukusebenzisana sincedisa ama-artist akithi izigaba zakithi zingathuthuka kakhulu. Ngakho ngiyanxusa wonke umuntu ozwayo wonke umuntu oseduze ukuthi sisondelane sincedisane into le ngeyethu sonke.
Ye lo-ke ade sixoxa laye lamhlanje nguPrince Ncube owaziwa kakhulu ngokuthi ngu-Dr. Gasolo. Sibonga kakhulu Dr. Gasolo ongathola kusasa baba.
Ngiyabonga kakhulu lana.
Ngesizwe ezemidlalo sisikhangele impumela yemidlalo kakhilikithi edlalwe namuhla kumncintiswano we-International Cricket Council World Cup Qualifier oqhutshelwe kwele Zimbabwe oqhutshelwa kwele Zimbabwe kulezi nsuku. Intelele zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikamu Sri Lanka linqobele Ireland ngamaruns alikhulu lamachumi amathathu lantathu 133 kuthele Scotland lona linqobele Oman ngamaruns angamachumi ayisikhombisa lesithupha 76 emidlalweni yeqhutshwe namhla edolobheni lakobulawayo. Limpumela itshe iqembu leSri Lanka kanye leScotland eleminhlomelo yesithupha ukutsho ukuba azadlelela kusigaba esilandelayo esomncintiswano weSuper 6 yasuka kusibaya sikaGroup B ndawonye leqembu leOman lona eleminhlomelo emine. Iqembu leZimbabwe, iNetherlands kanye leWest Indies yiwazadlelela kusigaba seSuper 6 yasuka kusibaya sikaGroup A. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Silokho sikudaba lwezemidlalo. Wadlalela iqembu le-Olympics kanye le-Supersonic uDominic Sibanda uthi abaqeqetshi bakulezi nsuku kabadlalisi abasakhulayo ngoba besaba ukulahlekelwa yimisebenzi. Kubika njalo uJoseph Njanji.
USibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi Braviri uthi udaba lokuba kungatholakali abasakhulayo abaningi abadlala kusigaba saphezulu lukabili kodwa isisusa ngabaqeqetshi.
No, indaba leyi eyokuthi waye kungasabadlala abafana abancane ngibona ngathi kwesinye isikhathi kumbe ngaba 2-4. Lakho kokuqala kuma-juniors asisakhiphi kuhle abafana plus lo mfana lanxa uyi ukuthi uright njani inxa yokuthi okhochi kumbe abakhocha kuma-premier besaba ukuxotshwa kumbe njani. Abafuna ukuthatha i-risk yokuthi njani ifake abafana abancane but kodwa fanele ukuthi bafunde phakathi kwabantu abadala abafana abancane ngoba bonke vote abasoze bekwanisa. I think kusuka phansi kuma juniors asizamene ukuencourage ukuthi abafana vele singababiseli phansi. Umfana ngiyafanele ukuthi kaye phezulu kaye phezulu nothi ukuthi edlale kuyela phansi.
Usibanda uthi udlale ngumfana omncane kuqembu leSupersonic njalo abaqeqeji kanye labadlali bamemukela kuhle kakhulu.
Ngikhulele eMpophoma esidlale youth center laphana that was kuma 70s mfunde enkulumane ngayaqalisa ukudlala bora ephezulu that was 1981 ngidlala iDRC Vikings. Omunye umuntu engandlala la uAlexander Maseko ngangingu-10 wakhe nengu-6 wami. Suka lapho ngasensiyadlalela i-Viking ACC emathobane engadlala nabo oBen Phiri abaningi ababedlala ku-Saints. Then from khona laphana ngasensiyadlala ku-Supersonic nabo Voice Malunga loTopo Beritaka iba bangiyikharejayo ngingumfana omncane. I think by then I was the youngest khona laphana.
Usibanda uthi ibhola lakudala lalinzima lifuna umuntu olesibindi ngoba kuningi ababehlangana lakho.
Ibhola lakudala lalinzima singazi ukuthi kumbe okunye kwakuyi-superstition kumbe kwakuyisi isikhathi sangikhona. Ngicabanga sisiyadlala le-1 sisiyafika laphana singafika e-1 kwasokumisa ibhasi kwathiwa hhayi akudingweni ichongololo. Ukuthi sasilidinga ukuthi silenze njani asikwazi but ladingakala sangena iganga sasidinga saze salithola sabe singena ebhasini safika. Sithe sisegrawundi ngiyakhumbula iminyaka laphana ilanga lalitshisa kwakutshiswe wanje phela kwakuvele kudlalwa ngo-2 o'clock emini or 1 o'clock ilanga litshisa but into eyenzakalayo kwana izulu lelana kukhanya ngathi kumbe laniswa khonapha lana around i-ground ukuthi njani kukhula ama-temperatures laphana ukhipha kwakungu-weekly imali but sadliwa mna ngahlohla 1 goal but ikho engatshaya khona enye ibhora eyalimaza u-weekly imali wacine phuma walimala sibili ezandleni ukuthi but kwahamba njani lama I don't know. Still a mystery lakhathesi kimi.
Usibanda udweke la ukudlala ibhola ngemva kokulimala idlalela iqembu le-Methane Tigers elalidlala kusigaba sika Division 1 ngemva kwalokho uqeqetshe amaqembu abalisa elezobukho kanye lele-GND kuthe ngemva kwalokho waqala iqembu labasakhulayo le-Mathebeleland Warriors lapho asebenze labadlali ababalisa ubutho lwezencube oke wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors kanye lele amaZulu ele-South Africa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Hi, mina ngiyanzani social kamaskandi. Social kamaskandi ngizalwa phansi kwela seVictoria Falls kwela seSidobe kwaMthwakazi la engizalwa khona.
Jaha elisakhulayo ke siyalijambisa ukuthi siyalisekela lathi yashaya khona ngokudlala. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele besilazo umongameli Emerson Mnangagwa uthembisa abalimi labemba amatshali gugu izulu lomhlaba. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo umthembo osithembayo uGibbs Dube lilale lingakhohlwa njalo usithumele i-email nxa kuthi lesikhathi ku-voa-studio7@voastudio7.com. Njengakhohlwa lisithumezele khonoko lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa